Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Amukelanga njabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 8 kuNhlolanja 2022 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Indaba le iqalisile amuhle kodwa ngibona ngani vele uhulumende kalandaba lemfundo yabantwana bethu kuba ababa abantwana khathesi sikhuluma kunje bafunda kuma private school kumbe bayasenza homeschooling khona lapho belandwa ngabo tutor babezi endlini zabo khona ngathi so ababa abantwana bafunda kodwa bethu abantwana baya bephendukiswa so ngibona ngani uhulumende
Abazali bakhuthaza uhulumende ukuthi akhulumisane lababalisi ngezikhalazo abalazo ngemva kokuba abafundi bephendukiswe kungelababalisi ezikolo ngelanga lesibili lokuvulwa kwazo.
Inokwenza ukuthi nxa bezali behlanganela bekhapena kube yinkinga nxa laba kabakhokhelwa ngalibukeneyo sejabisa nxa sebehlangana kube yinkinga okuveza kwesaba nokuthukuthela lovalo oluthaya labo ke esiqondisana labo kuma-by-election azayo mhla ka-26 March.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lisola ukuhlukuluswa kwamalunga alo ngemva kokubotshwa kwabayisithupha ngesonto abakhululwe ngumthethwandaba kamantshi egweyo namhla. Omunye wabo wabhadaliswa imali yefayinti. Usiba lukhulu webhanga elikhulu ele-Reserve Bank of Zimbabwe, umnumzana John Mangotya, usegcizelele ukuthi ilizwe alisoze libuyele ekusebenziseni idola leMelika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Abazali bakhuthaza uhulumende ukuthi akhulumisane lababalisi ngezikhalazo abalazo ngemva kokubuyiselwa emakhaya kwabafundi kungelababalisi ezikolo. Lamhla lilanga lesibili ababalisi bekhalele umsebenzi kodwa uhulumende elokhwe ebacebisa ukuthi babuyele emsebenzini besakhulumisana labo ngodaba lweholo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ababalisi kanye labaphathi bezikolo baqhubeka bengayi emsebenzini besithi kabakhalalanga umsebenzi kodwa iholo labo kaleneli khona ukugada ibhasi. Abazali basola uhulumende besithi izikhalazo zababalisi azizintsha ngalokhu umqhathi kumele alungise lokhu izikolo zingakaze zivulwe. Unkosikazi Thubelihle Sibindi umzali uthi uhulumende kanaki ilungelo labantwana elokufunda.
Udaba lwama-salaries ababalisi alulutsha. Thina besikhangelele ukuthi njengoba abantwana belahlekelwe izifundo ngesikhathi lesi se-COVID-19, nxa bethu bevula uhulumende list ebeselungisile izikhalazo zababalisi, kodwa ngibona ngani vele uhulumende kalandaba lemfundo yabantwana bethu ngoba ababa abantwana khathesi sikhuluma kunje bafunda kuma-private school kumbe bayabesenza homeschooling khona lapho belandwa ngabo tutor babezi endlini zabo khona ngale.
Unkosikazi Velisiwe Gwebu omunye wabazali uthi ababalisi benza into eqondileyo ukuze bathole abakufunayo.
Asiwasola amatishi, ubuhlungu esilabo ukuthi kungani i-government ingenzi lokho okufunwa ngababalisi. Esikudingayo ukuthi i-government yenze khona lokho okufunekayo kwenza ukuthi abantu bethu bafunde.
Unkosikazi Nomsa Khadebe isakhamuzi sakoBulawayo olomntwana oqala i-ECD uthi kabasakwazi ukuthi benzeni.
Nxa umntwana iqala esikolo uba lokujabula kakhulu kodwa lokho sokunzima ukumchasisela ngoba esikolo akulababalisi abangeni futhi le maklasini. Thina kithi kunzima ukulungiselela isikhathi sonke lesi ukuthi izikolo sokukhulunywa ukuthi ziyavulwa zivulwe.
Umnumzana Mthabisi Ndlovu omunye wabazali uthi phezu kokulahlekelwa izifundo ngesimo se-COVID-19 inhlupho zababalisi sezisengezelela inkinga abantwana ababhekane lazo.
Kuthi abantwana bahlale kakhulu bengafundanga. So nxa labe uyabe striker futhi kusuka sekubuyisela abantwana emuva kakhulu. Njalo izinto zakhona zisuka zisenziwa masinyane masinyane okubangela ukuthi abantwana bengagcini bebambe kuhle ezifundweni.
Umnumzana Fortune Jamela unobhala wenhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe uthi behluleka ukufundisa abantu ababo ngoba behola imali engeneliyo.
Ukholiswa kwababalisi imali yebondi kuyinto ebuhlungu kakhulu ngoba ke uthola ukuthi yonke into efuneka ukuba yenziwe yenziwa ngama US dollars. Even ama fees ezikolo approve yegovernment, approve ama US dollars kodwa inika ababalisi imali enjalo. Angazi ukuthi bacabanga ukuthi abantwana bababalisi bayefunda ngapha. Kubuhlungu ngoba ababalisi abenelisi ukuthi bayesikolo. Kubuhlungu ukuthi sibone abantwana bephenduka kungena ababalisi ezikolo.
Umqondisi weZimbabwe Teachers Union uMnumzana Sifiso Ndlovu uthi izikhalazo zababalisi kumele zikhangelwe ngokuphangisa.
Inkinga ekhona kathesi ukuthi ababalisi bayashwela. Phoke beshwela benjalo asingaza ke senelise ukuthi sithi na kabaye emsebenzini. Okungazakala ke uqathi kule ukuthi siphangise singaphosa amaseko sibadingele okungabenza baye emsebenzini. Bazuze ukudla bona kanye lezimuli zami.
Ababalisi bahola amadola aweZimbabwe azinkulungwane ezingamachumi amabili lanye. I-21,000 zim dollars iholo abalikhangeleleyo ngamadola eMelika angamakhulu amahlanu lamachumi amane, i-$540. Kunyanga ephelileyo, uhulumende ubehlangane lenhlanganiso ezimele izisebenzi zakhe kukhulunywa ngeholo lapho abameli bakahulumende becele ithuba lokuyakhulumisana leziphathamandla ngaphambilini kokuba bafikisane kusivumelwano ngeholo. Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uMnumzana Thawungana Ndoro ekhuluma ecingweni lentatheli izindaba yeStudio 7 uchaze ukuba inani lababalisi abahambileyo emsebenzini belisehlukana ngendawo ngendawo kodwa bakhangelele ukuthi isiyaphela iviki le. Ababalisi bonke bayabe sebesezikolo. Imizamo yokuxhumana lomphathi ntambo obona ngezisebenzi zikahulumende usikhwica mfundo Paul Mavima yehlule ngoba kubengadobhi ucingo lwakhe. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Chalo kahulumende olwezempila kahle luthi isilinganiso sokuthelelwana kwe-COVID-19 eZimbabwe silokhu sisehla ngoba ngokugqitshwa kosuku lwayizolo kwabahlolwe leli gcikwane kulabantu abaphezu kwekhulu lengxenye 151 abatholakale belalo labulala abathathu asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela i-COVID-19 sebesedlula izigidi ezine 4.3 million abahlatshwe elesibili bayizigidi ezedlula ezintathu 3.3 million kulaba zinkulungwane eziphosa zifika amachumi ayisikhombisa 69.3,000 asebehlatshwe eyesithathu. Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change amahlanu abotshwa ngesonto akhululwe ngumthethwandaba kamantshi eGweru namuhla engekatheswa icala kwathi oyedwa wahlawuliswa imali yefayindi. Lokhu kugcizelelwe ngumgcini sihlalo waleli bandla eMidlands uMnumzana Josiah Makombe kwingxoxo ayiqhubele Studio 7. Babotshwa bekhankasela ilunga lebandla labo uMnumzana Amos Chibaya oncintisa kukhetho lokudinga ozamela imkhoba edalele ephalamente. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla uMnumzana Gift Siziba uthi bayasola ukuhlukuluzwa kwamalunga abo njalo usichasisela ngemkhankaso yabo.
Esikubonayo ukuthi asonto esikhangeleleyo yebo kukhululwa kwabantu bebotshiwe okuyingqaba ukuthi bebebotshelwe ngenxa yokuthi laba ngabantu akade besemsebenzini okuhambisa information mayelana lama-by-election apronounced okusemthethweni njalo kuyazakalayo njengoba ubona ukuthi abantu bonke bahlanganela sokusimangalisayo ukuthi kuyini okwenza ukuthi nxa bezanupf behlanganela bekhampena kube yinkinga nxa laba abakhokhelwa ngalivukenesenjamisa nxa sebehlangana kube yinkinga okuveza kwesaba lokuthukuthela lovalo oluthaya labo-ke esikhondisana nabo kuma-by-election azayo mhlaka 26 March.
Kodwa lingathi lokhu kuhlukuluzwa kubhahile yini? Kuyaliphazamisa yini kukhankaseneli ukhetho?
Kuyasiphambanisa kakhulu ngenxa yokuthi indawo zonke emadolobheni abantu batshela ukuthi ungagqoki isikipa seyelo uyabotshwa noma ikepesi yeyelo. Njalo ke kuyenzakala kwezinye indawo ezishiyeneyo ngayo kobulawayo enkulumane saba lenkingi esifananayo akuzange kube lababotshwayo kodwa kwaba lukumiswa kwehlelo zethu zokukampena okutshengisela ukubana ke akulesithi le playing ground mayelana le ndawo yomkhankaso singilungiselela ukhetho kodwa lokhu akusimisi njengebandla le-Citizens Coalition for Change ukuthi senqoba mhlaka 26 March.
Sikhuluma nje kuyini okwenziwa ngumkhokheli webandla lenu?
Kuyenzakala kuma-province ukuze kulabantu aba lomsebenzi wokulungisisa indubo ehlangana lephathi ngenxa yokuthi yi-movement elabantu more than a million kuyakhangeleka ukuthi kube le zinto ezi-major ezifanele zilungise ezingasonto thina ezingasimisa noma esingathi-ke umongameli sokufanele chiye umsebenzi awuyenzayo esiyakhangela-ke ngenxa yokuthi kulabantu abalama-ofisi okufanele ekhangele into zonezi ezinjengo-health of the party lento zokuthi ama-structure nokuthi kuhamba njani kasi-ke umongameli kathesi into akhangelelayo ukulungiselela ukhetho yeso luka i-by-election but ingqongo yethu sikukhetho luka-2023 lapho kufanele kulungisa into zonke ezihambelana nokuthi siyewina-ke ukhetho luka-2023 yikho lapho-ke esingathi kule focus yehhofisi kamongameli sikhangela izinto ofanele ziyenzwe yes khangela indawo ze-voter registration ngenxa yokuthi wakhuluma umongameli ukubana-ke ngomnyaka lowo kuzabe kuwumnyaka-ke ukuthi izizukulwane zezisebenzi okuthi ayi-citizens action so uzalungisa ukuthi adrese ilizwe ukuthi abantu bebekwazi ukubana sitshoni nxa sikhuluma ngendaba ye-citizens for action ngoba iminyaka yonke layonke siyaphuma nohlelo ukubana ngomnyaka lo ka-2022 siyenzani ukuze silungisele ukubana izimbabwe ihlangane lenguquko ngomnyaka ka-2022.
Lo umnumzana Gift Siziba umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change esixoxelayo eseHarare. Kusenjalo, inhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi amapholisa abophe amalunga enhlanganiso ebona ngeziphathelane lokhetho eyezesini alitshumi abekade efundisa abantu ngalolu hlelo eMbare eHarare. Amapholisa abikwa isithi abalitshumi laba kufanele beqale bephiwe imvumo yokuqhuba uhlelo lokufundisa abantu ngokhetho lugatsha lwabo lwe-Police Internal Security Intelligence. Embikweni owethulwe enkundleni yebulenjini yeTwitter, amagqwetha la athi aphathisa abalitshumi laba. Live Talk namhla kuhlelo The Connection sihlaziya okwenziwa ngabasakhulayo ngalesi isikhathi ilizwe kanye lomhlaba uhlaselwe i-COVID-19. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umlawuli wedale lephalamende lakwele Melika u-House Speaker Nancy Pelosi webandla lama-Democrats kanye lomkhokheli wedale le-Senate uMnumzana Chuck Schumer laye ongumDemocrat bamanyane lamalunga amadale omabili ekunanzeni umzuzu owodwa wokuthula bekhumbula asebabulawa yi-COVID-19 asebefika aphose isigidi 900,000. Abantu abedlula ikhulu babikwa befole betshengisela ebholobheni ele-Brooklyn Bridge besola ukubanjwa ngamandla kwezisebenzi zikamunisipala wedolobho le-New York khonapha eMelika ukuba zihlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 lapho kusiyafika olwesihlanu lweviki yonale. Abayabe bengahlatshwanga kufika lelo langa babikwa bezahle bamiswe umsebenzi. Izulu elilesiphepho ele-cyclone Batsirayi libikwa lijaye kwele Madagascar labulala abantu abangamashumi amabili lane 21 abedlula inkulungwane ezingamashumi ayisithupha babhidlizelwa imizi abayi-60,000. Leli zulu libikwa lidale umonakalo omkhulu emapulazini alinywa irayisi, izithelo lembhida ukukade sokuvuthiwe sokumele ukuvunwa.
Usiba lukhulu webhanga elikhulu ele-Reserve Bank of Zimbabwe, RBZ, uMnumzana John Mangudya usegcizelele ukuthi ilizwe alisoze libuyele ekusebenziseni idola leMelika njengensika yemali yakuleli ngoba esithi lokhu kubulala umnotho. Kubika uNtungameli Nkomo.
Kumbiko awethu leizolo uMangutsha uthe ukwesulwa kwedola leZimbabwe nguhulumende ngo-2009 sokusetshenziswa imali yemelika leya kwamanye amazwe efana lerandi kwaba liphutha elikhulu. Uthe endaweni yokuthi imali yeZimbabwe imiswe ukusebenza, kwakumele iqhubeke isebenza lezinye izimali. Ngokunjalo uthe leZimbabwe lizaqhubeka lisebenzisa imali yalo lanxa nje ezinye ingcwethi labo somabhizimusi besithi limali kumele yesulwe ngoba isilahlekelwe luhlonzi kusetshenziswe idola leMelika. Kodwa ingcwethi lezi labo somabhizimusi bathi uMangutsha uyaphazama ngoba amabhizimusi amanengi ehlela intengo zawo ngedola leMelika esebenzisa isilinganiso somkambo wensitha ngenxa yokutshabalala kwedola leZimbabwe. Nansi isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association umnumzana efidlela Ncube.
uMangutsha uyalahleka kakhulu, ubonisa kahle kamhlophe ukuthi kakazahlangane lalokho okwenzeka empilweni yabantu, impilo abantu abayiphila abahlangana layo usuku ngosuku, besiyathenga ifueli, besiyathenga amabhuku, amayunifomu esikolo, begada izimota, konke abahlangana lakho ukutsho ukuthi imali esisebenza imali yaseMelika, ilirandi, imali zangaphandle. Imali yeZimbabwe kayisasebenzi, kayilamandla, kayenelisi ukwenza noma yini. Ngakho ke lokho akutshoyo akuhambisani lempilo ekhona. Kumele ajintshe kulokho akukho, alandele lokho okwenzeka ebantwini ngokuba yiyo impilo esiphila lapha phansi. Le holo lihambisane lakhona lokho abantu abakhuluma ngakho, bahole imali yangaphandle, kusetshenziswa imali yangaphandle ngoba yethu kayisasebenzi.
Amazwi kaNcube agcizelelwe ngunobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Japhet Moyo.
Umkambo uyala ukuthi imali yeZimbabwe ilohlonze. uMangutsha labanye bakhe uyaphambanisa. Esikunanzelela ukuthi umkambo kumbe singathi ngesilungu i-market iyechoyo ukuthi hayi imali yakhe ithi ayilahlonzi, sibona phela iyaliwa endaweni ezithize emashopu. Sesibone layo uhulumende njalo imithelo yakhe eminye ethu ufuna imali yangaphandle kwamazwe. Ngokubona kwethu ke bakhona abakutholayo ngokuthi balelungelo lokuyiprinta leyo mali, ikho befuna ibe khona.
Kodwa usomabhizimusi olilunga leZanu PF umnumzana Belief Gawule uthi uvumelana loMangutsha.
Akulalizwe lingaphila lingalamali yalo esebenzayo. Alingeke umnotho welizwe siwuvuselele singelamali yethu sisebenzisa imali zangaphandle. Mbona ngani khonoko kuqakathekile ukuthi sikunanzelele khonoko. Njalo singeke thinasi siyale imali yethu yelizwe lethu sibese siyamukela imali zeni zamanye amazwe. Imali yethu siyazi ukuthi ayilamandla sibile ukuthenga, kodwa kumele thina njengamaZimbabweans sibe yithi esiqala siyivume imali yethu, sisebenze sivuselele umnotho wethu, imali yethu ize ibe lamandla.
uMangutsha wazi senjalo ukuthi usengeze imali engathathwa ngumuntu ebhanga ngeviki isuka ku-2,000 Zimbabwe dollars isiya ku-$5,000. Kodwa uNcube uthi lokhu akusoze kuphathise ngalutho.
Lanxa kuyinto enhle kakhulu ukuthi imali ikhwele iye phezulu le abantu abangayithola emabhenki, iqiniso ukuthi abantu kasoze bayithole leyo mali. Ungaze kuvuke namhlanje ukuthi wekhona sekungatholakali 1 million awusoze uyithole. Lezo mali ezikhulunywayo abantu bavuka besiyazidinga besiyazilayinela abazitholi lezo mali emabhenki, khona lapha kuyahlupha kakhulu.
Ugawulelaye uthi ngempela uMangutsha kumele alungisise udaba lokusilela kwemali emabhanga.
Kuqakathekile ukuthi abantu ngabe siya withdraw leyo mali bayithole, ngabe icash bayithole. So ureserve bank governor kumele ulungisise umumo nalo wamabhanga ukuthi abantu bangafikise besiya line khona ngale futhi emabhanga besiyadinga imali naleyo. Kumele imali leyo itholakale imali leyo. Imali imele ithi nxa abantu beyidinga ebhenki bayithole. Uyayikonta abantu befika betshola beliyinile bengasebenzanga. Lokwana yinto embi kakhulu njengosathane mhla ixotsha ezulwini.
Umangutshka uthe amaqembu athile agoqela abantu abagogekileyo kanye labakumpentsheni yibo bodwa asebevunyelwa ukuthenga imali engange 50 US dollars kumabiro dishanje. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, imi uNtungami Linkomo.
Ingcwethi ebeziphiwe umsebenzi wokucubungula imbangela yodlakela oluqhamuke kwele South Africa ngontulikazi nyakenye zithi uhulumende lamapholisa behluleka ukumisa lolu dlakela. Lokhu sekulethe ukukhathazeka okukhulu kuzizalwane zakwamanye amazwe ngesikhathi kusanda inzondo yokuchaswa ngobuzwe kwele South Africa. UThuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg.
Lolu dlakela lwathatha insuku eziphose zifike ezilitshumi izalwanza kwele South Africa zingena ezitolo zidiliza imiduli amafastela zitshotsha yonke impahla ethengiswa ezitolo. Lolu dlakela lwabangela ukufa kwabantu abedlula amakhulu amathathu lengxenye 354 kwatshabalala izakhiwo lempahla okubiza imali edlula amabhiliyoni amathathu amadola. Lokhu kwenzeka kulandela ukubotshwa lokuvalelwa ejele kwayingumongamelwa kwele South Africa umnumzana uJacob Zuma. Iqula lengcitshi lezi lithole futhi ukuthi ukulwisana ebandleni le-African National Congress kwaba imbangela enkulu yalodlakela njengoba labo abasekela umnumzana uJacob Zuma kwakungathi balwisa uhulumende ngalodlakela. Ithi lokhu kulwisana kwachaphakela futhi kungatsha zomvikela ezagcina zidonselana zingenzi lutho ngokuqeda lodlakela. Ingcitshi kwezombusazi unkosikazi Lindi Heineken utshele i-VOA ukuthi kulobufakazi bokuthi abezomvikela abasekela umnumzana uJacob Zuma bagodla ulwazi ngalodlakela okwabangela ukuthi amapholisa ehluleke ukulungiselela. Kutholakale njalo ukuthi ikansili ezomvikela ekhokhelwa ngumnumzana Cyril Ramaphosa layo yehluleka ukubona ukwenqabela lokumisa lodlakela. Amabandla ezombusazwe athi bonke labo abehluleke ukuvimba lodlakela ufanele babotshiswe bajeziswe. Lombiko silethe kwesaba kuzalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa. Isikhulumeli sebandla le The Patriotic Front umnumzana Mxolisi Ncube uthi besabela ukuthi amapholisa aza kwenelisa na ukumisa udlakela lwe-xenophobia nxa lungaqhamuka njengoba ziqhubeka zisanda kakhulu inkulumo zokuthi abokuza kabaxotshwe kwele South Africa.
Lokho ngikutsho ngoba sesike sakubona ngaphambilini ukuthi uhulumende uyahlala maybe kuze kudlule inyanga abantu behlaselwa, abanye bejiselwa izindlu, abanye bejiselwa izitolo, abanye bebulawa engenzi lutho uhulumende. Amapolisa lawo etholakala ebandakanya ekugangeni lokhu kumbe ebukele labo abagangayo. Kungaba nzima kakhulu ebantwini bokuza ngoba uhulumende uvelena akasabafuni.
Kodwa ke sikhulumele senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi uthi ulethemba lokuthi South Africa ilawo amandla okumisa udlakela nxa efisa ukwenza lokho.
So nxa kungenzeka lokhu uthola ukuthi izizalwane zokuza azivikelekanga kuyabe kuyikuthi mhlawumbe bayekethisile nje kodwa hayi ukuthi baswela ikhono necapacity yokuthi bakwenze lokho. Siyayizwa nje i-expect panel report leyo ukuthi ithi iSouth Africa ibingekho ready ngesikhathi se-outbreak kodwa lawo uyawabona nje ukuthi ngama-internal issues alapha eSouth Africa ayengenani ngempela ngempela ne capacity yokureacta.
Ingcitshi ebegcwayisisa lodlakela sezikudaza uhulumende ukuthi asebenze kadalala ukuqeda ubuyanga lokusweleka kwemsebenzi njengoba lokhu kungezinye zezizathu ezenza iningi labantu laphatheka ekuthatheni impahla ezitolo ngodli. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Wezemidlalo umsekeli kaMgcini Sihlalo weqembu lenguqu eleHighlanders omutsha uFiso Sisiba uthi uzasebenza kanzima ukubambisana abalandeli beqembu leBoso. Ubika uJoseph Njanji.
Ufiso Siziba ukhethwe ukuba ngumsekeli kamgcini sihlalo omutsha weqembu leHighlanders ngemva kokunqoba akwenze umsakazi olodumo ubabongile Sikhonjwa ukhetho oluqutshwe ngensonto. USiziba uthole amavoti angamakhulu 202 ukuthi uSikhonjwa uthola angamavoti angamajumi amahlanu lanye 51. Ekhuluma ngemva kokukhethwa kwakhe uSiziba uthe uzadonsa kanye kanye labanye bakhe abakunkokheli yeqembu leBhoso.
Ngithembisa njalo ukuthi ngizasebenza kuhle labanye bami engikhethwe labo nalabo esibafica phakathi for the good of Highlanders Football Club. Ngithembise njalo ukuthi sizazama ukubambanisa abantu loba nje sithiyana ngembono kodwa kungabi yikulo.
USiziba ukhethwe ndawonye loBusani Mthombeni ongiyomphathi ingcebo omutsha weqembu leBhoso. Laye uMthombeni uthe uqakathekile ukuba bebambisane njengenkokheli ukuze kube le nqubo laphambili.
Umsebenzi omkhulu it's a huge job, it's a huge responsibility. But I think this man we said in the morning, we are able to reach our goals.
USiziba loMthombeni bangene ezikhundleni ezijiwa nguModern Ngwenya kanye loDonald Ndebele. UNdebele loNgwenya baqede indima zabo ezimbili bese sikhundleni yokutsho uba bebengaselalo ilungelo lokukhankasela izikhundla ezifanayo. Eminyakeni edlileyo ukhetho kuqembu leHighlanders besosiba lokuthukana, lokuxhophana, kodwa loluko lokudinga umsekeli kamgcini sihlalo kanye lomphathi ingcebo lo belungiyela kudlwangudlwangu. USiziba uza kuqembu leHighlanders evela kunhlanganiso yeZimbabwe Football Association kuhlangothi lweSouthern Region. Uthe uzachiya leso sikhundla ukuze engandelwa ngumsebenzi ngoba evele esebenza elipholisa emsebenzini wakhe wansuku zonke. Ngolunye udaba olumelana nomdlalo wenguqu, iqembu elimela ilizwe leSenegal ilo elibe zintshantshu zomdlalo wenguqu kuzwekazi lase-Afrika ngemva kokunqoba ele-Egypt nge-4-2 kufinali yomncintiswano we-AFCON ofike emaphethelweni elizweni laseCameroon ngonsonto. Amaqembu lawa azeyahlukaniswa imbekwa ngemva kokuba edlephane kwamahola amabili kungela elenelise ukulithayela emambuleni. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo uJoseph Njanji.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Kela abazali bakhuthaza uhulumende ukuba akhulumisane lababalisi ngezikhalazo abalazo ngemva kokuba abafundi bebuyiselwe emakhaya kungela ababalisi ezikolo ngelanga lesibili lokuvula kwazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lisola ukuhlukuluzwa kwamalunga alo ngemva kokubotshwa kwabayisithupha ngesonto abakhululwe ngumthethwandaba kamanji eGweru namhla. Omunye wabo wabhadaliswa imali yefayindi. Usiba lukhulu webhanga i-Reserve Bank of Zimbabwe usegcizelele ukuthi ilizwe alisoze libuyele ekusebenziseni idola leMelika. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.